umhlangano wethosi ufezile injongo ngoba sivele sikhuluma labo ngasikaze sihambise ama recommendations ethu esizakwenza ukuthi siyafaka izikhathi lokuthi ama time frame esafisa ukuthi iziphathamandla ezijene ezikahulumende zisiphendule. Ngokunjalo sibona ngathi kuzasithetha ukuthi umhlangano uhambe kuhle. Vele sikhuluma kanje kade singananzelela. Uhulumende laye usekhuluma ngendaba naleyo ukuthi ufisa ukuthi ama-MPs ama-ministers labo kube le ndlela yokuthi lezi mpahla abalasikade ama-assets bayadeclare. And ungabaliyanza sengikhohlele ngayiphi inyanga yacaca ukuthi ingqondo leyo bayithethe uluhlu lwangapha kuma-residence. So kuyatshengisa ukuthi umhlangano nje suka lawo uyafeza izinto esizifisayo njalo uyahlonitshwa izinqumo esizithathayo. Sivumelene ukuthi sifuna ukufuqa uhulumende. Okokuqala sikhulumisana nama-councillors from amadorobha atshiyeneyo, siceda lapho sesifuqa uhulumende ukuthi uhulumende aphume le policy kumbe lo mthetho otho ukuthi nxa umuntu esegedlwa waba ngu-councillor kumbe ngu-MP sikhayele ukuthi kwaziwe ukuthi vele uthe engena ube lani. Kukhanye ngathi kulamanye ama-councillors athi angangena ezikhundleni abe sesaba ukuthi ayibugolegole ukuthi ayi-corruption tola umuntu usalama-stand angu-7 angu-10 angu-1 uselama-business usele ezimoto ezingaqedakaliyo.
Alizange licubungule udaba lomnotho welizwe okungani yikho okuphethe kubi izakhamizi kulezi nsuku.
Khonoko sikuthintile kodwa ungakunanzelela kungena ngaphansi kwendaba le yokuzibusa kwezabelo esi-devotion of power. Ngoba kulapho esiba lohlupho khona ukuthi nxa izabelo sesizivusa kuzaba lulti lezi ezomnotho nxa sifuna ukuvuselela i-asset umnotho ngama-industries. Kuba lula ukuthi nxa i-budget silethiwe isuka kuhulumende ibuya kusigaba ethile ngoprovince ethile selibona ama-industries ama-natural resources akhona kuleyo ndawo yiwaphi konke leyo sikukhayelile. Sabuya futhi sakhuluma ngakhona ukuthi okukhona okusenzela sibe lohlupho esingathi ayi-fiscal policy unxa kungama-province abale input yethu labanye ngabe babele input yabo sizama ukuthi sibe lama-policies amahle ngoba kathe sibona ngathi okusibhozela uhlupho lokuthi imali ingatholakalani lani kungenxa yokuthi abantu bayahlala ku-central level esingathi kuse-Harare bathatha izinqumo sezifunga ukudidima umhlaba wonke abantu abahlala beZimbabwe ama-citizens bangabale input. So khona okubuzayo sekuthintile kodwa kakhulu kuza kuwela ngaphansi kwendaba leyo ukuthi izabelo zizivuse.